Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMabasa 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla leMTC lawe Citizens Coalition for Change achayana phambi kukamnumzana Katlas Monzora.
Uyazi lokho okwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafala ngabe yikho ubaba lwano isidakwa oda ngafola hambe aye kudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende uthekele umongameli Emmerson Mnangagwa indiza mtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga ebandla leMDCT laweCitizens Coalition for Change achayene lamhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje umnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni akuqhube emahofisini ebandla leli. Umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esiye abanye belamanxeba. Abakubandla leCCC bathi ihofisi le ngeyabo, hathi ibandla leMTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indiza zamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abezim live babika ukuba indiza yamtshina le ilesikhatshana yathengwa. Umnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. Umnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCCC uthi kuyethusa okwenziwa nguMnangagwa.
Uyazi lokho okwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafala ngabe yikho ubaba lwano isidakwa oda ngafola hambe aye kudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona ke lokho okwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu okubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange 54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapha ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela bana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Abana bayehluleka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Ye, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona zani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilizwe angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwana ungababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezilemithi kumbe engcono abahamba khona, ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonas Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko eluta kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyaluta eZimbabwe siyabona igolide abalidayo ama diamond abalidayo balabasekeli abaphiwa nje izikipa lamabareta lenzaro babe sebeqakeza bashaya izandla kodwa bevele besebenzisa imigwaqo egedekileyo esiyisebenzisayo beswela ngisho iparacetamol esibhedlela empilo kakulaluto eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silaliswe kodwa bakhona abaqakezayo
umnumzana mfortune mlalazi ngumsekeli webandla le-ccc sixoxe laye esejohannesburg kwele-south africa kodwa umnumzana tafatswa mogwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-zanup f uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo
Yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. A presidential spokesperson.
Lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu. Sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo. Akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le. Kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na. Sikujayele konke
lokhu. Itineraries and movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be to look for business? To market Zimbabwe and to invite investment into this country. Do you expect the president to be cycling or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I would be much more happy to say that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempt to dismiss the
president... Kwa wana abe zindaba abe Al Jazeera, bebukisa I documentary ya vore, zama kumulisa umongameli le muli yake. Sikujayele konke lokho, akusimangalisi ngitsho la ngani. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu bezimbabwe ukukhuluma kubi ngomongameli kuza kwenza ukuba ahlakazelelwe ngabantu abaningi kwelezimbabwe
what we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he is not involved in we have not only seen that we have also seen a much more worse before attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is and human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafatswa Mogwadi ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le ZANU-PF. Sixoxe laye eseHarare. Sinangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan, okulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele, i-United Nations, uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia izama ukuhluthuna isigodlo sakwale Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho ngakho ke wayezimisele ukuzivikela. Sokwisikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sibuka khona lenye insizwa lapho insizwa leyi ikubutho ye ake sizwe ukuthi silobani
ukhulumayo ngumlungisi madabudabu Tshabalala umsiza wezintombi zakwetshabalala umakitabede nomkitazi kwedlulayo umsulu wezitofu zibonwe wesitede zemposi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesipepa ngaphansi kwenduna umathuphuli siyajabula ukuba khona kulolu hlelo lakho babudube mthembo esithembayo ukuthi sizokhuluma ngomuntu ozobukhosi bakithi especially ngapha emabuthweni amabutho babu udube ngumgogodla wobukhosi ubukhosi ngabavikele ubukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi uMzilikazi kaMashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobhadobha njengomlomo owenkukhu odobha umthakazi babi lami ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezanivele
esikwenzayo qhawela kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi yokufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oyakhona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokho okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasile kobutho afana labomsukamini afana labombizo afana nobasifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi zivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayekhokhela ngoboyisa omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolo ngwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu nalokhu kwathi nithini kwa
lokhu akuhluphi wena Mthembu Sithembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo especially ezikhona khonapha ekhaya kithi abanye njengoba sisezizweni kanje so hlangana lezizwe ezifana lezizwe zamaZulu izizwe zamaSwati izizwe zonke zamaXhosa zona lezi izizwe zamaNguni ezilenhlanhla zokuthi zona zisayenza lento thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ezingamavidiyo ma sibheke ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawena kithi
yes akuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ube subhutha ubezogqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi obukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba bengithilo nje lichakwe lakuthabalala umsewo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawela kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje ke besilo mnumzana mlungisi Jabalala odabuka khona ngale-ke etsholotho hhayi-ke kwanamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini lakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busisi
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse nga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni se-Eden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kutho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yikugqili ukusebenza sokusiba yinto ebangeyobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu ngakho-ke nxa wena usebenza mfuna okokuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla konke ukwenzela uNkulunkulu. Kusebenza zonke ezilaleleyo. Futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi ye silabantu ababe sikhangela emsebenzini, silabanikazi bamakhampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu. Ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayobuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa wena ubuya emsebenzini ufika uxabane lomuntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha eAfrika abantu bayathanda ukuthi umuntu athiye fake ibhaji engani ukhona aphume ayezenzela izinto zakhe aphenduke sezodopa ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lo msebenzelayo kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunazelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyanazelela ukuthi uAdam umlayo wakho wayekuba kalondolozwe iEden. Kusho ukuthi kwakumele kube lobuciki, kube kuhle nje. Ubona omunye umuntu nxa esebenza, uthi umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuwe. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into, uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona engaqedakali. Kukhanya ukuthi hayi uphongukwenza nje. Kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungatinela kusasa sikusizwe ezabatsha. Kusigaba sabatsha namhlanje seTsholotsho sixoxa lo baba khona ngale sike sizokuthi igama lakhe lesibongo ngubani esilayicweni.
Igama uJustin Sibongo Moyo.
Ye Moyo kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungavuka ngikhona khona?
Ngizela ukuku eTsholotsho.
Liyenzani kulezi nsuku khona?
Ziyavuna inkomo zisithale senzima ziyazi bamamele emasimini.
Aliviyanga.
Bakubuwe zinto bezindawo kubuyanga abanye vele bethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda. So ke akusithele ke benzani khonapho abasakhulayo?
Kunzima mhlobani, ngakutshela si abantu lokho ngiyazi isidakwa ngitshela lokho kathi ngikuleziqiki ezibomvu lokho sekubulela abatshana bevela basela kusasa basela future.
Bapho ngukubhija nje kuphela akula nto bayicabanga.
Phela belele vele umuntu wakhona adaka sengumuntu emlalayo sekufanele iproblem.
Manje kulungiswa njani moya khonoko?
Ngeke kuluzivezeleka sekuzifiseka lokhu kunasekuzeseni ukuthi okunye sekukhosta inqezi ukufiseka ukuthi bafike abasebenzi abatwana ngeke imisebenzi ingiyezikhosoni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi ayizitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into njani?
Abazama khona kodwa bayakwenzanjani imali kayikho naleyo ukuthi beqali khona leyo ngelize liyisile lize. Akula mpenzi.
Singathi ke impilo yabo moyo iyangapi ba?
Sasazi ngeke uzasisha yabona mabe ngabe izothe nje ayithi akuyazothe. Ngeke ungasisha ngoba ayi ngathi sinayo ke kodwa ngoba khona kwaSulumende nale khona ngathi ke lesi siyadezela ukuthi ngathi.
Ye manje udubo lwabantwana lolwentshengu lokunye okunjalo liza kuvimba njani kona?
Kanele bezale yona izengu naleyo. Abazale uSulumende kwazale izengu lekasifuni vele sisinyothela kusona.
So vele singathi sigaba sonke sibulaye njengokube.
Yo isigaba sonke noma ungayanga. ngizabe kwedrobheni ngakungena khonapha aphuku kukona pethelito ngokuzofulalela abatana basantwana.
Nxa singakunika ithuba sithi khuluma lo hulumende, ungamtshelani uhulumende?
Amna ngamtshela sile ukuthi kavale le mdolo kasiyifuni kutshana unaukuyazitengezela sikufuni ngoba sekuyenza abatana bengabile esikolo abafundi abatana basuka lapho uma bephuma ezikoleni bafunda utshwana
kuvele
sibona ukuthi yonke into nale ayikho rayisi sesizathi kuvele amasista yiwafundisa athi abathi intiyenzeka sitwana.
Ya kulobu zima kakhulu sibili. Singathi ke vala khonapho ke uphosta amazwi wakho okugcina.
Mina ngicela ukuthi ana kuyatshintsha izinto kodwa kungatshintsha izinto engenye kungabe ngene kangitazi ingela abatana bezobethele ngoba nesikhulu sisho sakhona siyadura esikoleni. Siyadura sibili asikwanisi izindoko siyabadala bekompo siyabadala bekompiwani asisakwazi ukubabhadalela ngoba izitisi zakhona zizizi imali eningi.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Namhlanje ke kusigaba sabatsha basixoxa lo baba khona ngale etholojo. Ye, ungathulela kusasa moyo, sibonge kakhulu baba.
Wezemidlalo iqembu leDynamo sinqobe eLekhethu 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo Tangi United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo wayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babaningi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholise amagabha avuzayo yilabo babizwa kuthiwa izikwamula abama emagedini. UJoseph Nyanji usipha lolu daba.
Sithanda ukuthi indlela okuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe alidlalelayo ele-Highlanders.
Yikho kunokuzwisa ubuhlungu ukuthi nqantike egedini uze umuntu embuza ngu-Highlander athi ungubani futhi ungena ebhoreni. Solokana kuyinto ocina kwesanisazi ingane ibhora ngicela nganihlenisinze ubuhlungu uhamba kini ubafisa ukuthi ngifike egedini ngibuzumba. Kuze mina ngifike endlini uba lona umbuzayo umuntu lwana ngimazi umuntu ona ngakhangela nalona umuntu ombuzayo umuntu wayesele uthi inkomo mnandlala ibhola esemakhaya. So mina sengivuzwa ngeklabhu engamphathi kwembiza kwazo avuza kube njalo iHighlanders I think ukuzicorrecte into yonaleyo ama-senior players ngoba ngingakhayela ama-senior players amaningi asafaring because iklabhu leya and ama-officers eHighlanders avuza asikhangile njengama-former players eHighlanders. Singadinga ukuthi iplayer evela kuDynamo evela kuChicken Inn ibe preference kuHighlanders kuthiwa ngingena ebhoreni. Mina kuze ibe preference kuHighlanders sentshela abayihighlanders dala odlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe alidlalelayo leHighlanders kuningi elingakuthola ngokusebenzisana nabadlala kudala kuqembu lebhoso.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lalalanda imali alilandanga ukuze ukhothe iclub futhi sibe kwathi kusaze ngayihighlanders ingashela mali. Ifuma player eyinye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo madoda iclub ayila mali. Kela ama-former players angu-2-3 bayikhotsha i-team. Lokhana yalenda ukuze kusebenzise ngokani kunanjekile kwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-coaches. Ukwenza ukuthi kusasa usale sinama-coachi awayeleni singagcini sesidinga ama-players okuthi kuthiwa wadlala isitapo kwezekhotshi yaleni. Iyalenda thing le Dynamo is the case ama-big clubs anangafuzanga ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekela phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza babe balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la amakhaya abalingaboni yikho kula ma-good players especially ama-strikers asizamini ukuthi ama-players wona laba kubayilenda abalegiya ama-players emakhaya dingana wafuma players and qhatha abafuma players even 7-10 abayi-3 bahambe kupane kule nge-weekend abayi-3 bahambe etholoji abayi-3 bahambe ekhenzi bayekhangela amathimu emakhaya ngejalo uze sithula ama-player ngoba vele ngeke sithulele ngokuthenga ama-player. Ama-players ukuze uwakhulume wena akuntuthiwa wena uthi uyathenga ama-players kufikela futhi uyathola i-player kwezimo. Do you think ukuthi imzilikazi lapha lesitholotho lenkulumane zengijuke singaswele i-player i-1 ningadlali yaleo?
Asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba. USimon Sibanda udlalela amaqembu abalisayela abasakhulayo leZimbabwe Saints elabasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisayela abafana baleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa elamajaha leminyaka engaphansi kwamathumi amabili kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamathumi amabili lantathu. Kuqembu le-Highlanders udlale labadlali ababalisa uGift Lunga Junior, uSiza Khoza, uDesi Kapenya, uThulani Ncube kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyawankhulu-ke Njanji, sike sizwe ezomculo.
Ebe,
Akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqhakathekileyo yilapha siyalo kutshaya zomculo lokunye okuthiyeneyo ake size ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama niyaphila kunjani
sikhumane ngomthandi yakwanqobe esibele kodwa emsebenzini bandiza
ngamanyati umsebenzi lomsebenzi okhuluma ngawo yuphi lo manyana
umsebenzi okucuma ezitandar
u-ekta lobana akutshela abantu manyana akusitshele kancane ngakhona okhulu yaqasa nini njalo liyangaphi ngakhona okhulu lo madlela
So
zingathi kuzima ke ukuthola iphofidela. Kuzima uyamomisela sili umfana kajola. Kuliye manje lasikhubukhobo lomanyati singaqhibe uhlelo lwamhlanje ukuthi sikangele bese silazo amalunga ebandla le MTCT lawe CCC ajayana phambi kwamunzana Douglas Muzora bakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende uzethengele umongameli Emmerson Mnangagwa njamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembo Stemba uPhilis Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.